So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 15 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kwayiswa bakithi ukuthi lihlale phansi nxa kungelazi into okumele lihambe lisayenza iziminye eminye emadolobheni. Omunye lomunye ageza izandla, agqoke imaski, avala amakhala lomlomo.
Sekuzinsuku ezimbili zilandelana kutholakala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa ngalanga linye belegciwane le-coronavirus eZimbabwe.
Izisebenzi lezezindlu ngoba zayasela mali yokuthi
izisebenzi zekhansile yakobulawayo seziqale ukukhalala umsebenzi ngeholo eliphansi. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi odume kakhulu ngengoma zokholo lwesiKristu uErnest Masongela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekuzinsuku ezimbili zilandelana kutholakala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1112 ngalanga linye belegciwane le-coronavirus eZimbabwe. Kuthange kutholakale abedlula kancane inkulungwane 1017. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwebulawayo.
Ingcwethi zezempilakahle elizweni lokhe ziqhubeka zikhuthaza uZulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kulesi sifo. Omunye walezi ngcwethi usikhwica mfundo solwayo ngwenya uqonqosela ukuba abantu bazivikele njalo bahlale emakhaya benganyakazeli.
Kuyaxwayiswa bakithi ukuthi lihlale phansi nxa kungelazi into okumele lihambe lisayenza iziminye eminye emadolobheni. Omunye lomunye ageza izandla, agqoke imaski, avala amakhala lomlomo. Lingahlangani bantu bakithi, fane lolu luzabulala abantu abaningi kakhulu, libonisa imanga esinye esimangalisayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Maluba Mhlaba uthi ngempela iCOVID-19 ikhanya ize ngolaka lonyaka.
Iyingozi kakhulu, ngiyacebisa kakhulu abantu bakithi lapho ukuthi asigqokeni ama-mask. Njalo i-social distancing le siyimentene ngoba kuyabulala okuyinto lokhu. Mina baningi abantu engibaziyo engabaqamba ngamabizo osokubathayile kuyona le iviki. So kuqakathekile ukuthi abantu bakithi sizivikele.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Patrick Sibanda uthi iCOVID-19 ngumkhuhlane omubi kakhulu.
Umkhuhlane lo ufuna nje abantu bebambisane. Ngoba abantu bayafa sibili kuyacaca kusegcekeni wonke umuntu uyakubona ukuthi umkhuhlane lo hayi awukho muhle.
Imuli eziningi sezithe zahlaselwa yilolu bhubhano osokuthiye iningi lithembele kujekiseni elivikela lesi sifo. IZimbabwe ikhangelele ukuba lalo ngenyanga ezayo. Inani labantu ababanjwa yileli gciwane liqansa malanga onke njalo abantu bayabe bethelelana ezweni loba nje iningi lilokhe lisephula iziqondiso ze-lockdown. Kunje iHarare isileviki ikhokhela ngenani labatholakala bele COVID-19. Izolo kuphela kufunyenwe abantu abaphose bafike amakhulu amahlanu 467 kulelo dolobho. Lilandelwa isigaba seManicaland esilabantu abaphose bafike amakhulu amabili 183. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyene bele gciwane leli lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho nyakenye kwaba zinkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lanhlanu 25,368 abakhulelwe ngumkhuhlane lo babengamachumi phose amahlanu 47 izolo kuphela abakhuphule inani lasebebulewe yiwo kwaba ngamakhulu edlula ayisithupha 636 kuthi abagule basinda kulesi sifo sebezinkulungwane eziphose zifike kwezilichumi lanhlanu 14,714. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
umphathi ntambo obebona ngesigaba seManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba kasekho. UGwaradzimba ubhubhele esibhedlela seHarare ngemva kokukhulelwa umkhuhlane weCOVID-19. Njengokutsho kwendodana yakhe umnumzana Remembrance Gwaradzimba, umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Imva kaGwaradzimba igcizelelwe langumsekeli kamphathi ntambo wezemidlalo umnumzana Thino Machakaire lomgcini sihlalo weZANU-PF eManicaland Province umnumzana Mike Madiro. Unkosikazi Gwaradzimba wako wasebenzela ecollegini le-Africa University wasezongena kwezombusazwe wakhethwa ukuba ngummeli weManicaland edale lephalamende ngomnyaka ka-2018. UGwaradzimba wathola indizamtshina yamabutho kuviki ephelileyo esehluleka ukuphefumula ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 wasiwa eHarare lapho abhubhele khona. Isiphathamandla seZANU-PF eManicaland umnumzana Isa Mufumi nguye owazise ngokubhubha kukaGwaradzimba.
We have lost our gallant fighter, our resident minister. We are very
sorry. Sesifelwe liqhawe lethu, umphathi ntambo wethu. Sibuhlungu ngokufelwa nguDr. Ellen Gwaradzimba. Sizabhala incwadi yokuba enziwe iqhawe lesizwe.
National hero.
Ukubhubha kukaGwaradzimba kulandela ukubhubha kwenkokheli embalwa kunhlangothi ezehlukene zempilo ibulawa yi-COVID-19. Abanye abadlule kunyanga ezimbili ezedluleyo bagoqela umnumzana Thompson Dondo, umnikazi weImpala Car Rentals, umnumzana Foster Dongozi, intatheli izindaba elipilo Dumo, umnumzana Sifas Makuyana owe-MDCT labanye. Kusenjalo omunye wabalwa impi enkululeko umnumzana Morton Maliyanga owakwaba umsekeli weqhawe lesizwe umnumzana Joshua Nkomo besesekubandla le-National Democratic Party NDP kasekho. Oloba ngembali yezapho leZipra umnumzana Shenisani Tungagwa uchasise ngempilo kamuyi.
UMorton Maliyanga imbali yakhe emfitshane engawutshela ngayo yikuthi yena wake wafunda eGoli ngesikhathi okwaba le-ANC bus boycott. UMorton Maliyanga ungabe wayezalwe ngathi mamfanisa phakathi kuka 1928 lo 1935 khonapho. Ngabadala ababoni NDP labo Inosinkala, labadala abasebenza labo George Hlundika ngoJanuary 1960. Uke wasebenza eSozibele wahlangana khona labo Nkala. Kwaze kwabuya iCongress ye-NDP ngo-October 60 yikho lapho kwavotelwa khona uNkomo ukuthi abe ngupresident kodwa wayevele ngekho.
Lokhu kusekelwe ngumkhokheli wezaphu umnumzana Isaac Mabuka.
Yebo, ubaba uMorton Maliyanga wakwaba kuzaphu ekuqaliseni. Kuqaliswa iLiberation Struggle NDP ifonywa. Although iparty leyana yahlala kwesikhathi esilutshwana, I understand why ngu-vice president kaNkomo. But ukuthi isikhathi kufonywa iZANU, I think ngo-1963 wahle wasuka waya kuZANU. Like anybody umuntu walweli lizwe lathi siyezwa ukuthi wona hayi siyabangikhalela labakibo ukuthi wona walweli lizwe leZimbabwe.
Ibandla leZANU-PF libikwa lisazohlaziya udaba lwenhlonipho yeqhawe lesizwe andubana lazise ukuba ababili laba bazangcotsha na endaweni ebekwa amaqhawe e-National Heroes loba hatshi. Ngimele isitu 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fatsai Mahere lomsekeli kamgcini isihlalo webandla leli umnumzana Job Sikhala bancitshwe ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso lamhlanje. Umahluli umnumzana Ngoni Nduna uthe uSikhala kasoze amuphe ithuba lokuhlawula i-bail ngoba icala aletheswayo likhulu kakhulu ngoba weyisa amapholisa. Kodwa obe ngumeya wedolobho leHarare laye engowebandla linye umnumzana Jacob Mafume uhlawuliswe imali engamadolazi inkulungwane ezine $40,000. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yikho njengihlala yenza uMajor Street owaziwayo senqabile ukuthi umthetho lo kawukho yena uthe ukhona. Yikho ke sebethe uzacela ibail out ngemandi njengekwenza kwabo. Sikubonile emhlophe ukuthi balethele licala nge-Friday besenzela ukuthi uMahere edonse etshe ebolelejeli ngenxa yabayakwazi ukuthi High Court izafike ivumelane lamaloya ukuthi umthetho lo vela ukho emabhukwini emthetho sithi ngama statute laws. Mahlabezulu kubuhlungu ukuthi abantwana esibafundisayo abantwana abale pro abale future ukuthi bangancedisa isizwe sikamzilikazi esika kwamachobana siphumelele bayafakwe ematolongweni mahlayana ukuba phula imboya. Asazi ukuthi induku loxa xa kuyawelaphi ngalaba abantu ababusa ngodlamelo ngaka. Babotshwa njengabantu ababulala umuntu noma njengabantu abafuna ukwenza ikhu khona ingekho. UJob Sikhala laye bamncitshile kuthangethange ukuthi hatshi umthetho lo uthi uyawuphikisa ukhona, kambe umthetho owacitshwa yi-High Court ngakabili ngo-2014 no-2016.
Manje njengebandla linalithini ngalokho?
Akusela rule of law, abasalandaba labantu, bayakwazi mhlophe ukuthi emajeli abantu banengi bahlala njengenhlanzi ama-sardines kulomkhuhlane omubi kangaka owe-COVID, bona abalandaba lapho. Siyadana njengebandla lenu ele-MDC Alliance ukuthi konke lokhu kwenziyelwa ukuthi abantu abaningi besabe ukujoyina ama-political party activities, ngoba bayesaba mhlophe ukuthi ibandla le-MDC lingakhululeka libe le-freedom, likholise amalungelo ayinqaba le-constitutional rights. Ibandla le-ZANU-PF sizalibhuqa ekuseni.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kolunye njalo udaba lwezemthethwandaba, umahluli umnumzana Benjamin Chikoero ufake eceleni isinqumo sakhe kudaba luka Arnold Kajamuriwa owazakala ngelokuthi DJ Fantan utafathwa Kadzimwe odume ngelokuthi Levels, lo wazakala ngelokuthi Dama yena engutinashe Janachimwe abagwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga eziyisithupha ngenxa yokuqoqa igigi lokwamukela umnyaka omutsha eMbare besephula iziqondiso zokulisana le-COVID-19. Abane laba baphikisa isigwebo sabo. Izisebenzi ze-Council yakoBulawayo seziqale ukukhalala umsebenzi phezu kweholo eliphansi kakhulu. Lokhu sekwenze umsebenzi we-Council ungaqhubeki ngendlela izibi zingabuthwa ukuthi lamakilinika aswele abaphathisa izigulane. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Embikweni owethulwe namhlanje, umansipala wakoBulawayo wazise izakhamuzi ukuthi izibi azisoze zabuthwa, zigcinwa emagumeni ngoba izisebenzi zakhe ziphakathi kokukhalala umsebenzi. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso emele izisebenzi ze-Council eZimbabwe Urban Council Workers Union, uthi basakhulumisana lomqhatshi ngodaba lweholo.
Izisebenzi seze zindlini ngoba zayasela mali yokuthi ziye emsebenzini, njalo kozananzekela imali etholwa ngabantu be-Council kanti esikhuluma kanje vele le yafinela le yaleyo mali engikhuluma ngayo vela ishiye. So ke ngokunye nakudengisa ukuthi vele sokusiba lokwenziwa ukuthi izisebenzi ze-Council ziqhubeke zinjani.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi i-Council kumele ilungisise lolu daba ngokuphangisa ngoba kungonakala.
Njengabahlali bakoBulawayo, ngendlela yokuthi i-service delivery izabaphuwa, sesikhangela into ezinjengamabhimo, izinto okumele ukuthi ngabe ziyabuthwa sonke isikhathi, kodwa ngenxa sezi-strike lizisebenzi mbano zabuthwa. Sesikhangela even lasemaklinikhi lawa esithi Council kuzasebenzeka njani nxa isisebenzi sezi-strike. Ema-symmetry lapho ona khona esithi Council kusho ukuthi akula msebenzi ozahamba nxa be-strike. Ithi Council kumele izame iplani ngokuphangisa.
Unkosikazi Sukoluhle Chuma, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uthi wehlulekile ukuthola usizo eklinika eseduze laye ngenxa yokukhalala umsebenzi lokhu.
Ngibe lesithule ngifika ekliniki ekuseni ngithola kuvaliwe, besithi abasebenzi ngezizathu zabo zokuthi bamile mbijana umsebenzi ukuthi iKhansili bangezelele imali.
Umnumzana Dalubuhle Nkomo oyisisebenzi seKhansili uthi bamile ukusebenza ngenxa yeholo elincane.
okathesi simile ngendaba yokuthi imali esiyitholayo ayeneli ukuthi sigade sidle, njalo umsebenzi esiwenzayo unzima okuthi kumele umuntu angene edlile. Okathesi kusakhulunyiswana ukuthi kungenziwani.
Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 ethi ikhansili ayikhulumi indaba zezisebenzi kwabezindaba. Okwamanje isikhwama esiphilisa imuli elabantu abayisithupha ngenyanga singaphezu kwenkulungwane ezingamachumi amabili, kodwa ezinye izisebenzi zekhansili zibikwa zihola inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,000, okuyimali elingana lamachumi amabili amadola eMelika, i-$20. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani lababanjwa igciwane le coronavirus elizweni, kanye lamalungiselelo okugcotshwa kukamongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden ngeviki ezayo. Ukuzivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Osamele ugcotshwa kuba ngumongameli omutsha weMelika umnumzana Joe Biden wazise izolo ngohlelo lwakhe lwezigidi phosi ezimbili zamadola lokuncedisa ilizwe ngalesi sikhathi inani lababanjwa yi-COVID-19 lokhu liqonga okwesabekayo. Umsekeli kamongameli welemelika osesuka embusweni umnumzana Mike Pence wethekelele abezomvikela abe-National Guards abalinde isakhiwo sedalela ephalamende ese-Capitol Hill ezobabonga ngomsebenzi omuhle abawenzayo ngalesi sikhathi kulokwesabela ukuqhamuka kodlakela olunjengalolo olubekhona ngeviki edluleyo ngaphambilini kokugcotshwa kukamongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden. Ihungahunga elesabalale edolobheni le-New York kwelemelika lokuthi ijekiseni lokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19 selitholakala ndawana yonke libangele ukugcwala lokunyakazela kwabantu emigoqweni behamba ngenyawo, abanye bengezimota belidinga kwenye indawo ebelibikwa litholakala khona edolobheni leli. Umkhokeli wenhlanganiso yezisebenzi zabasesipholiseni edolobheni le-Chicago ubika ubana amalunga alishumi lasikhombisa atholakala kusehlakalo esaphuma emfanekisweni owevidiyo esehofisini yomele we-Illinois edalele ephalamende ele-Congress abikwa esemisiwe umsebenzi okwesikhatshana, icala lawo lisahluzisiswa ngokuphatheka kudlakela olwaba khona nyakenye ngemva kokubulawaya kukaGeorge Floyd onsundu owabulawa lipholisa.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokuhlenga abantu engozini zemvelo olwe-Civil Protection Unit luthi abantu kufanele beqaphele izulu eliphose lifane lesikhukhula elibangela ama flash floods kumaviki amabili alandelayo. Ekhuluma lentatheli izindaba lamhlanje umkhokheli walolu gatsha umnumzana Nathan Nkomo uthe ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi olwe-meteorological services lugcizelele lokhu, njalo bazahlenga labo abazaba besengozini. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi izulu leli lingabhidliza izilimo ezinye ebesizivele zidoda, njalo uxwayisa abalimi ngalolu daba.
Kulezi ndawo lapha esingathi zisekwehleni kuza kuba lohlupho olukhulu kakhulu ukuthi izilimo lezifuyo zingaba sengozini. Izifuyo zingaba sengozini yokuthathwa yimfula, but then izilimo sibona ukuthi kwezinye indawo vele besoqalisile ukutoda, and izilimo ezifana lomumbu kazithanda ukuthi zibe semanzini kakhulu. So isixwayiso thine singasipha abalimi kakhulu ukuthi benanzelele ukuthi nqa kungani kuyahwama lapha emasimini kuzamele belandelele ngomvundiso yeammonium nitrate ngoba izulu lele linengi lizakwenza ukuthi umvundiso omnengi oyiwona othwela ukudla omumethe ukudla okudingwa izilimo uzothathwa ngamanzi. Ngakho ke abalimi kuzamele abatshone esikhwameni ukuthi bezame ukuthi befake umvundiso kumbe ammonium nitrate kuzilimo zabo ngemva kokudlula kweleli zulu elinengi esilikhangeleleyo.
Kuyini abantu abangakukhangelela ngesivuno salonyaka? Kuyini abangakuthola emasimini? Izifuyo ke
kulezi ndawo esingathi ezingamamanzi ngesikhiwa sithi ezi-well drained. Nxa abalimi bangalandelela befaki i-ammonium nitrate ngemva kwezulu lona leli, abantu bangathola isivuno esihle. Lapho bekusiba lezulu ebelisina like livumela ilanga, line livumela ilanga, eqinisweni amabele akhona ayibukeke amahle kakhulu. So mina ngokwami ngikhangelela ukuthi endaweni ebezithola izulu kusukela ngo-November kuze kufike kathesi abahlanyela masinya isivuno sakhona singaba sihle sibili. Kodwa kulezi ndawo ezivama ukuma amanzi umbezitotayo hayi ngibona ngani kuzaba kubi sibili nxa abalimi bengenelisanga ukuthi baphinde bangene bafake umvundiso. Nxa sithi siyakhangela njalo kuseselethuba lokuthi abangakahlanyeli kulezinye izilimo eziloke zingahlanyeleka ikakhulu into ezifana lendumba kumbe i-sugar beans isikhathi ezivumelele ukuthi zingahlanyelwa siqala kathesi mhlawu from 15 January kusiya ku 15 February. So abantu laba mhlawumbe sebethola ukuthi well emunjini sebelahlekelwe yisikhathi kusese lesikhathi ukuthi maybe bengangena emasimini behlanyela into ezifana labo sugar beans lazo eziyikudla okudingekayo elizweni njalo ezizancedisa abalimi kulabo abalima bethengisa.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kuhlelo Woza Friday kule viki silomculi odume kakhulu ngengoma zokholo lwesiKristu uErnest Masongela, yena odabuka esigabeni seNkayi. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Nkosi Jesu, ngiyabonga, balimi nubu bansebenzele wena.
UMasongela waduma kakhulu ngegama lokuthi Sweet Voice, esacula leqembu lakhe le Harmony Sound elekhathaza umculo wengoma zokholo engakazimeli yedwa.
Ngiqala ukucula ingoma ngingedwa ngo-1995. Ngizalelwe ke embondweni eNkayi. Ngisaqala ukubana sicule ngoba sasivele sisele sasingabafowethu abazawami izihlobo zami. Singabafana silingana, yikho saqala khona iHarmony Sound senkomeni kwakungo-1974 lapho sesebancane kakhulu.
UMasongela uzalelwe wakhulela ebandleni eSabatha njalo wathanda ukucula esemncane.
Ngangithanda ukuthi izikolo mazivaliwe njengoba ngangifunda eboarding sengisesecondary eGugwe. Ngangisiyavakatshe ePhelandaba lapho kwakuhlala khona umnewethu. Kwakusenzakala ukuthi ngamasunday ekuseni ngihambe ngiyebona uFreedom Sengwayo ecula. Ya, luyababa nguye owanginika ikhono lokubana lami nginanzelela ukuthi ngingakwenza.
Kunjalo
Namhlanje sele studio sakhe lapho apheka abuya acindezele ingoma zakhe lezabanye abaculi abaphathisayo.
Isengilama album angu-12 ngingedwa izingoma lezi kwaHammond Sounds besingasebenzisa ama instruments kodwa mina ngabona ukubana ndekhono lokubana ngihlanganise konke ngangena kuqembu Everlasting Covenant lakho sicula umculo ngelama instruments. Sengihleli kuleli qembu lokho ngabuya eminyake ngu-5 sisonke sesirecord album elilodwa elithi ngempela nguJesu kulelinye sisebenza phezulu kwalo esizalikhipha manje ilingoma eziphakamisayo kakhulu.
Na uqeda ngizophumule thuneni ningathaba ningafela kuyo Jesu.
Umasongela ophatheka kakhulu kulezi nsuku ecula ingoma ezigxwayisa uZulu ngomkhuhlane osuqeda abantu owe-coronavirus.
Ngithanda ingoma ethi sanitizer kuleli album lami elitsha ngoba ikhuluma nge-situation esiphakathi kwayo ne-COVID-19 ukuthi asisanitizeni, sigqoka ama-maski, sigeza izandla, senze konke ngokunjalo. Nxa ukuthatha khona ukufaka kweza komoya kuNkulunkulu kuza kusebenzela ngenye indlela ongayicabangeliyo.
Zezenhlala kahle kaZulu zithi abantu abaningi ngalezi nsuku sebezisondeza kuNkulunkulu ngokwesaba umkhuhlane we-COVID-19 imithandazo langengoma zabaculi abathiyeneyo bomdumo wokholo. Masongela ngomunye walaba abaculi bengoma ezipha ithemba lokuthi abantu bazaphepha kulolu bhubhane. Namhlanje besigojisela umculi wengoma zokholo u-Ernest Masongela kuhlelo Woza Woza Friday. Libe lempela sonto enhle igama langu Yesu Jesus Banda.
Singekahlukani esikhangele ezinye zenhloko zendaba. Sokuzinsuku ezimbili zilandelana kutholakala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa ngalanga linye belegciwane le-coronavirus eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngo-7 ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.